Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mugela emoyeni ngenjabulo ngesonto mhla ka 8 kuMfumfu 2017 ngontunga melinkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Umnangagwa kayisuye umuntu oyilightweight njengo Joyce Mjuru ukuthi ngemva kokuthi umkakhe seshonile kwabalula ukuthi bamsuse. Indoda layo emadodeni ezizwayo.
Kambe uselakho ukuxotshwa kuzano PF na umnumzana Emerson Mnangagwa.
Naso siyafika kibo kufika sokuqanise kakhulu emabhanga malutshwana emaphandleni nxa ungakhangela indawo ezinjengabo Lupani yafumana uthe ngxenye kulamabhanga amabili.
Ukukhwela kwentengo yezinto sokufake uZulu emaphandleni ebunzimeni obukhulu. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kambe uselakho ukuxotshwa kubandla lezanu PF na umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Emerson Mnangagwa. Lo ngumbuzo abanengi abazibuza wona kulandela ukudlithizwa kukaMnangagwa ngunkosikazi Grace Mugabe ngeviki edluleyo, okwengezelele ukufuthelana okuvele kukhona kuzanu PF phakathi kwamaxuku amabili alwela isikhundla sikaMgabe eleTeam Lacoste lona elikhokhelwa nguMnangagwa lelikankosikazi Mugabe eleG40. Unkosikazi Mgabe uchotoze uMnangagwa esithi uhamba engcolisa igama lakhe esithi wamfakela ichefu ekudleni. Kodwa umnumzana Mnangagwa uthi kazange watsho njalo, kodwa uqina ngokuthi yebo wafakelwa. UMgabe laye uthukuthele kakhulu ngalolu daba. Abanye bathi uMnangagwa ulakho ukuxotshwa kuzanu PF njengonkosikazi Joyce Mujuru. Kodwa umkhokheli wenhlanganiso yeShalom Trust umnumzana Angliston Spanda uthi kaboni lokho kusenzeka nje kalula.
Okanyongolo wayechilo nje ukuthi izano kuzafika esikhathini abazadlephana khona. So kakulanto nje emangalisayo kuyinto kade ikhangelelwe. Kodwa ke kunzima ukuthi sisho ukuthi izaphela kanjani. Bangabe mfake khoneni ye. Kodwa mina ngicabanga ukuthi uMnangagwa kayisuye umuntu oyilightweight njengo Joyce Mjuru ukuthi ngemva kokuthi umkakhe seshonile kwabalula ukuthi bamsuse. Ulabo abantu labo ala indoda la ebadodeni ezizwayo. Futhi uMnangagwa kade esidirection asebesebenzisa kade besebenzisa i-tribalism athi mina sebesebenzisa ukuthi ubukaranga ba-divide ama-province. Kakusoze kube lula kangako ukumsusa kusiya ku-Congress yezanu PF.
Kodwa uMgabe ulalo ilungelo lamandla okumbiza nje uMnangagwa emtshela ukuthi hayi suphelile umsebenzi ekhethe omunye umuntu ngoba ulawo lawo mandla.
Ye, uMgabe ulawo lawo mandla ngokutsho kwesisekelo sombuso welizwe, i-Constitution of Zimbabwe, futhi ulawo lawo mandla okuthi amkhiphe uMnangagwa. Kodwa into engimangalisayo ukuthi wayibe senza kanje khona kume elamandla ukuthi amxotshe nje emsebenzini ukuthi bamhlukuluzelani. Ukuthi nje impi yakhona yimpi yaboxamu abavele besazana bobabili bayakwazi bona kakhulu ukuba bakubangayo. And mina ngombono wami mbona ngani kuthiwa akusombuso nje kuphela obangwayo. Mhlawumbe ungathola ukuthi kunje khonapha kubangwa ukuthi owatshontsha ama-diamonds amaningi kulomunye ngubani. Thina kasikwazi sithelwa ukuthi kuba ngumbuso kuphela. Akulantuthe ngapho nguthunqa nje kanje kungele into ejulileyo edipa okulalokho esikubonayo.
Unkosikazi Mugabe laye uthi ungcono kakhulu kuloMnangagwa ulesikhundla lesithunzi esiphakemeyo ngoba ungumkamongameli. Uthi uMnangagwa kayisuye lutho ngokuyinto njengoba esebenzela uMgabe engumsekeli kamongameli.
Lo mama ngumama esingamuthi nxa laba bafundi history bakhumbula ngempilo kamama othwa Queen Mary Antoinette eFrance ngabo 1789 okwaleda to revolution yeFrance. Umama lo uyeqa amasingakuthi imingcele yakhe kasuye Grace Mugabe obusilizwe into ayenzayo ingaphandle komthetho and isikhathi sokuthi amaZimbabweni sisukume sichallenge into enziwa uGrace Mugabe emthethweni ngoba into ayenzayo kayikho emthethweni.
Umnumzana Angliston Sibanda ngumqondisi wenhlanganiso yeShalom Trust. Inhlanganiso ekhankasela ukuthuthukiswa kwezigaba zemaphandleni iRural Communities Empowerment Trust ithi ukukhwela kwentengo yezinto ezimqoka empilweni kaZulu sokufake uZulu emakhaya ebunzimeni obukhulu. Sixoxe lomqondisi walinhlanganiso uMnumzana Vumani Ndlovu.
Uzafumana ukuthi ukuswelakala kwemali lokuqansa kwezinto kulimaza kakhulu kazi abantu abasemaphandleni ngokubana nxa sokusiyafika kibo kufika sokuqanise kakhulu. Njalo futhi emabhanga malutshwana emaphandleni nxa ungakhangela indaba indawo ezinjengabo Lupane yafumana ukuthi engxenye kulamabhanga amabili i-Agribank leposo. So okwenza abantu abaningi bengabi lethuba lokuthi bayithole ngenxa yokusilela kwamabhanga kuyona la mabhanga amabili yabivelele leyo mali ingekho.
Kusiphe umzekeliso wentengo ekhwelileyo emaphandleni mhlawumbe isinkwa kumbe amafutha ukuthi isinkwa sikhwele sisuka kwintengo enje saya kwintengo enje?
Ye, izinto ezinjengabo sinkwa bekungakaqansi kangako ukuthi kubonakala ukuthi sokuqansile ngoba besilokhu esingani sithengwa ngedola ngitsho lasemaphandleni. Kodwa izinto ezinjengamafutha abantu bebewathenga ngabo $3.50 kathi sikwezindawo sokuyi $5.50 ozafumana ukuthi kuqansile sibile enxa ngabo $2. Kwezindawo njengoba ngithile okuqaleni aveleka wasatholakali osokungadala ukuthi eqine ebesetholakala kumkambo omnyama oyi-black market ngesikhiwa ongafumana ukuthi mhlawumbe intengo yangikhona ingaqansa futhi okwedlula bona $5 kusiya ku-$5.50 abantu abaningi beqine sebeyithenga ngentengo enkulu kakhulu.
Emadolobheni khona asekhona yini amafutha ezimota ngitsho la ukupheka?
Ukuba khona akhona kodwa athengwa ngentengo esiphezulu njalo futhi lokwethuka kwabantu ukuthi mhlawumbe sokubuyela kulokhiyana okwamnyaka wabo 2008. So uyafumana ukuthi abantu sebethenga ngama-quantities amaningi kakhulu ezama ukuthi beyigcine ezindlini esingathi ngesikhiwa i-hoarding ngoba besesaba lokho okwabehlelayo ngeminyaka yabo 2008. Kukanti la mafutha ezimota ase kwezindawo yafutha amagaraji engelalutho ngitsho omile qha ukucinayo sokuthengwa njalo futhi kumkambo omnyama ku-black market ngentengo eyabingani iphezulwanyana mbijana.
UMnumzana Vumani Ndlovu ngumqondisi wenhlanganiso ye-Rural Communities Empowerment Trust sixoxela ekobulawayo. Kengilifake kancane ezandleni zika Gibbs Dube esiphe uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu.
Kangelo koko bethu namasiko babe tetela mazo bethina masiko
namhla ngesikhangela usiko olungabe abantu abahlala emazweni bangani balubambile sibili ukuthi kungabe kuyini. Kulamasiko amaningi kakhulu okunye kwetheswa inkanda kwabantwana okunye njalo ngokuthiyeneyo. Nenhlanhla ngoba ngilomnumzana Arthur Ndimande isizalwane seZimbabwe esihlala khona ngale eHaveron. Baba Ndimande kunjani?
Ngikhona linjani?
Hayi siyaphila kunjani kona eHaveron?
Hayi kancane nje kuncengisa namhlanje kulo moya mani osidalela amaflu.
oye hayi kuyadlula ke isikhathi sankona soke singathi wena obone ngazani lusiko olubambileyo kumbe olubanjwa ngabantu bezimbabwe abaningi lungabe luyini njengoba lihlala khona ngapho ke-Hebron
isiko engani lokhu lisabanjwe ikakhulu ekwetheseni abantwana inkanda ngani lokhu kusabanjwe kakhulu ngokubana la manje nje ngibone abantwana abancane even loba sekhona lapha eBotswana umntwana engazalwa bayamethesa inkanda kafuma hamba hambe bengakaze bemethesa inkanda ngibone ngani lokhu bekubambile impela
kodwa konoku ke ngokubona kwakho abantu babuyela ekhaya kumbe kulabo bazali ababuya khona ngapho kubanjwa njani
lezi nsuku ungani nje sokuyinto esinanzelelwa loba lami nginje sengunanzelela ngoba umntwana engazalwa lapha eBotswana uthola ukuthi ubekwazi isiko langakithi siyethesa so umntwana inkanda inkaba silahla ngalolu hlobo sisesenza khona kukhanya seba sivele sikubona kusenziwa esikweni lakwenu
inkaba vele yona layo kuqakatheke kanganani ukuthi kugcinwe isiko lelo lokuthi kumele kulahlwe kunje kulahlwe kunjani
lokhona kwakulisiko lokuthi nxa kunje njengoba singaba kwendemande thina siyaba sikwazi ukuthi umntwana nxa esezele ma inkaba leyana iphuma ilahlwa njani abanye bawulahlela emanzini abanye njalo baphosela egangeni nje kule mkhubakhuba etshiyeneyo ukuthi lina ngakini lilahla njani kulisiko elikhona so ngendlela yokuthi akuthola sikubona kuqakathekile ukubana lokhu sikulandele
kodwa kunceda njani konke khonokho
kutsho ukuthi emandulo ebadaleni kwakulo ncedo ngokubana kuyafana lokuthi kunje nxa sibambe isiko uyathola ukuthi uyazala umntwana loba umzali elupane wena usetsholotsho uthola ukuthi ngiyekwenza kwena isiko umntwana akwanisi ukuthi alahlekazi yathi kangakibo ngenxa nje esiko kuphela
siyabona ukuthi-ke kudala abazali babegijigijima sibili uzokuthiwa umntwana usenje sokumele ukuthi-ke ulahla inkaba kwenziwe konke khonoko ovele okwenzayo vele khonoko umbani ukulahla inkaba leli
ukulahla inkaba kunje mina owami umntwana sekungalahla u-anti kumbe ubaba omncane noma usisi omdala owegazi lakho nguye olahla inkaba yomntwana
kwenzelwani khonokho ngokwazi kwakho
lokho kutho ukuthi kwenzelwa nje ukuthi isiko lingacimi lokuthi engakwenza yena owegazi abantwana balesiko labo lokuthi ngakithi vele sinje lokuthi kunje mina ngiyabankwazi ukuthi esikhathini esine babethi angakithi nxa uzala umntwana izibulo lakho lokuqala kufanele kube ngumfana noma kanjani labo uphumile kodwa izibulo lakho kufanele kube ngumfana kuyafana nje lokuthi kutsho ukuthi babekuthathela khona phana emasikweni le ndlela ababe senza ngayo alibana bedaba umntwana
ye siyakubona khona phana ekudabeni lokulahleni inkaba kungani kuqakathekile sibili ebantwini besintu kodwa ke nxa usubona kusiya phambilini ngakusize kuphele yini konke lokho
ye kuzaphela kodwa abanye ababelokhu ekubambile umthonso senyanyana awusozuswelakale lanxa kungathi abantu ngoba kathesi abantu abaningi sebengani bayakulahla izinto zesintu uthole ukuthi esikhathini esiningi kufana nje lokugida amadlozi uthole ukuthi umuntu engathwasa idlozi uzokuthwasa eloya so abaningi sebebalekela emachechi la ama-apostoli kodwa ayisibo bonke uthole ukuthi umthonso lelanyana omunye uyabe lokhu kukhona ulokhu ulandela isiko
baba ndimande sibonge kakhulu ukuthi ube lathi namhlanje ungaphosela ukugcina ba
hayi mina elokugcina yikuthi nje isiko mbone ngani into eqakathekile kakhulu ukuze ube kwazi imvelaphi yakho lapho ovela khona
sithathe ithuba leli ukuthi sibonge ubaba u-Arthur Ndimande ukhona ngale ke e-Hebron kwele Botswana ungathinela kusasa mfowethu
siyabonga
hayi ke okwalamhlanje simalapha ke zulu kandaba oliva lesemoyeni ngenjabulo ngumthembo sithemba ugibs dube
bayawagcina masiwawusenziwe mandu
siqhubeke ngezosuku singene kuhlelo lwabasakhulayo
ikudibana kuhlelo lwabasakhulayo ngingumaikhobe ngeviki edlule balaleli ngixoxe lokhu lakhwashe hobe ngendaba ye-social media ukuthi uhulumende wethu ulamandla na wokwenza ukuthi kube nzima ukuthi abantu bakhulume abakufunayo ngasebelenjini yena uhobe wathi cha kuli viki siqhubekela phambili ngaleyo ndaba sixoxa lo mnumzana Zenzele Ndebele yena oyingcwethi yokwethulwa kwembiko eZimbabwe mnumzana Ndebele ngiyakwamukela kuhlelo unjani
njani
wena? Ngiyaphila ngiyaphila. Awungitshele Zenzele yini umbono wakho mayelana ngale ndaba esiphatha kuhlelo lamhlanje?
Awuzananze ukuthi uhulumende weZimbabwe uhulumende ongafuni ukuthi abantu bekhulume bekhululekile bekhulume into abayifunayo so for a long time bebefenelisa ukuthi becontrol ama-radio stations ama-newspaper ama-television but i-social media ifike ngesikhathi besifisa ukuthi ngabacontrola kumbe ukuthi abantu bakhulumane kodwa-ke akulanto abangayiyenza
hayi ngiyakuzwa awungitshele-ke njengomunye ongisakhulayo oyingcwethi yezokwethulwa kwembiko ubona ngani ukuthethisa lo lokho okwenziwa nguhulumeni kuzathinta umsebenzi emisakazo esingathi ngesingisi ama traditional media outlets afana nabo ZBC na
amboni ukuthi kungaba pambanisa ngayiphi indlela ngoba isikhathi esiningi uhulumeni uvele uyavikela imisakazo yakhe so amboni ukuthi lo mthetho ungenza bona bengasebenzi kuhle ngoba uzangazela ukuthi iminyaka yonke leyo abantu becomplaina ngokuthi imithetho yezokusakaza eZimbabwe iqine kakhulu ayizange iphambanise imisebenzi yabantu abanjalo e-ZBC
kodwa Zenzele, are you taking into consideration ukuthi imisakazo efana labo ZBC labo sebefaka inhlelo zabo ngasebulenjini?
Ubufaka uhlelo lwabo ebulenjini kodwa ngisho ukudizanazela ukuthi wena mina nxa ngizenzele ngingafaka uhlelo ebulenjini uhulumende bese sithi wena lokho kufakile asikufuni the next day is ZBC ifake uhlelo lelo akulanto abazayikhuluma ngiyazathola ukuthi imisakazo ethethisa kakhulu abanye abantu abamaba abazembangazwe abantu abaphikisana lohulumende abazesize ukuthiwa umuntu ezeBC ubothiwe kuthiwa udifame upresident umbuthethise omnye umuntu kodwa nxa usebenzela amaphepha azimele bhala into abayisolayo uzaze umsejele kusasa.
Ngiyakuzwa.
Yeah.
Awungitsheleke njengomunye osebenzisa i-internet njalo i-social media ukuphatha inhlelo zakho ezitshiyeneyo uhulumeni angaqhubekela phambili bese vala i-internet noma angayenza ukuthi kube nzima ukuthi abantu bayisebenzise lokhu kuzathinta umsebenzi wakho na?
Lokho nje kufana nokuvala amanzi ngesandla yabene akula ngenye indlela bangazama but there will always be a way.
Hayi ngiyakuzwa ushilo wathi there is will always be a way. Awungitsheleke abontanga abakumsebenzi wokuphatha inhlelo ezitshiyene ebulemjini kubele bakhangelele ukwenzani ukuze abalali babukele noma balalele inhlelo zabo.
I mean, there is no way uhulumende azavala ngayo internet completely because there are so many other ways ukuthi umuntu angakwenza kula ma VPN yake ukuthi ama virtual private network umuntu angayisebenzisa engasozi control nguhulumende.
Okay, ngiyakuzwa ke. Njengoba uhulumeni kuyabonakala vele ukuthi usebona ngani i-social media ilamandla eyobhidliza umsebenzi wabo. Ulasi isiluleko naso kunikeza ingcwethe ezifana lawe njalo intatheli izindaba labasakazi abasebenzisa i-internet njalo i-social media ukuze baphathe inhlelo zabo.
Okusobala ukuthi abantu babasebenzisa i-social media bamele bebe careful ukuthi kuyini abakutshela abantu amanga. I mean, there's no point ukuthi umuntu ekhuluma ukuthi amanga kumbe ekhuluma into ezayithusa abantu kumbe ezaqotha amabhizinisi. Why should you do that? Abantu abathatha izindaba, abantu abakhomunikeyitha nabantu, they should always uphold ama-ethics e-journalism. Ubeqiniso, ubele be-honest.
Abontanga-ke ikakhulukazi laba abasebenzisa i-social media ukuze bakhulume imibono yabo emayelana ngomnotho elizwe indlela abaphila ngayo eZimbabwe njalo ngezombusazwe eZimbabwe ulasi isiluleko naso kubanikeza.
Babamele nje bezikhulumele kungelanto abayesabayo kumbe engebethusa ngoba that is the only platform abalayo so kabakhululeke nje benze abakufisa.
Hayi ngiyabonga Ndebele balaleli isikhathi sesidliwe nguMangoyi wathi ngilivalelise lapha bengixoxa lo mnumzana Zenzele Ndebele ongisakhulayo oyingcwethi yezokwethulwa kwembiko eZimbabwe siphatha udaba mayelana ngendaba e-social media. Bafethu, masidibane ngeviki ezayo okukhulumayo nguMike Hobe lilale.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Soku isikhathi sohlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi uSenisibanda ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabonga kakhulu lami ngiyamukela njalo mbingelela abalaleli bethu namhlanje ntambama.
Usiphathele uphi umbhalo lamhlanje?
Namhla bemfuna sikhangele indaba yezikhubeko lokuthethelelana njalo lokukholwa kwabantu. Siyananzelela ukuthi indaba yezikhubeko iqhakathekile ukuthi sizwisise kumbe singabantu abayizimuli kumbe ngabantu abaphila impilo yabo yesiKristu. Singananzelela kuLuka chapter ka-17 verse ka-1 kusiya ku-6 uJesu yakhuluma ngakho uthi yena kubafundi bakhe kungake kwenzeka ukuba kungaveli izikhubekiso kodwa maye kulo ezivela ngaye kungaba ngcono kuye ukuba ilitshe lokuchola ligaxe entanyeni yakhe aphoselwe selwane abe seqhubeke esithi yena kulokuba aqhubekise kumbe omunye kulaba abancinyane xwayani lina uba umfowenu esona mkhuze uba ephenduka mthethelele loba ekonela kuze kube kasikhombisa ngosuku abuye kuwe kasikhombisa ethi ngiyaphenduka kumele umthethelele ukuthi lapha sifunda isifundo esiqakathekileyo okokuqala into yonke umuntu omele abe yazi ukuba izikhubekiso zizaba khona kumbe ungabe kuphakathi kwababa lomama kumbe kuphakathi kwabantwana labazali kumbe khona emabandleni esikhonza kiwo kumbe singathi kumbe lalapha imhlanganiso sihlangana khona kumbe sizakhamizi izikhubekiso ziba khona abantu bayagwenxana kuba khona ukukhulumela eceleni kumbe kuba khona ukungazwisisani ngakho lokhu ngokuqala kumele ukuthi wonke umuntu abe kwazi hayi izikhubekiso zizaba khona ngiyakhumbula abafundisi abadala abaningi abachathisa abantu baqala bababuza umuntu engachathi ukuthi selike lalwa yini nxa lingazake lilwe abe selibithela ngemuva ethi alike lihambeleyo kulwa qala lingachathi ngoba umchato ungahluphelile so kokuqala nxa sikunanzelela khonoku ukuthi izikhubekiso zizaba khona kodwa kwesipile okuqakathekileyo ukuthi pho nxa sezibe khona izikhubekiso kumele ukuthi senzeni siyananzelela laphana ukuthi uJesu uyaxwayisa ukuthi zama ngazo zonke indlela ongaba lazo ukuthi singabuyi ngawe leso sikhubekiso ngoba iBhayibheli liyaxwayisa lalithi nxa kusenzeka hlala ulokuthula lomuntu wonke kodwa nxa sokubuyile kungoku okhubekisiweyo ngumfowenu kumbe ngumkakho kumbe ngomunye umuntu iBhayibheli lithi lona into kumele ibe mqoko kuwe ukuxolela lowo muntu akumelanga ukuthi ube ngumuntu obopha isindo abakhangela impilakahle zabantu bathi abantu abaningi abagulayo kumbe bagula ngegazi leli eliyabe likhwela lisiya phezulu i-high blood pressure abanye njalo bagula ngokuzwa izihlabo lokunye abakhangela impilakahle bathi khona kwenziwa isikhathi esiningi lisindo umuntu angabe lokhu elalo enhliziyweni yakhe lokuthi kaxolelanga ukuxolela omunye umuntu kuyakukhulula kuyakwelapha wena kuyehlisa umthwalo kuwe umuntu ongaxoleliyo ufanana njengomuntu ohambayo ophila impilo yakhe ethwele inkalakatha yomthwalo osindayo kakhulu ikanti lapho uyabe usulimala kabili ulimala ukuthi uzondela ukuthi kulo muntu okoneleyo kube usulimala okwesibili kokuthi ngoba uthwele lowo mthwalo inhliziyo yakhe yatshona isinda inhliziyo yakhe yatshona ibuhlungu kunzima kakhulu ukuxolela umuntu akumelanga sikutshaye ndiva khonoko kodwa into kumele uzitshele yona ikuthi okokuqala njengoba uyabe ungumkristu kumbe loba ungabe ngumkristu uzitshele ukuthi kambe shuwangizaze ngigule mina ngiguliswa ngumuntu lo ongikhubileyo ngakho-ke kumele ukhulumisane la umuntu lwayo khonokhu nje ibala nalele ukuthi ngiyakuxolela kumbe lebala lokuthi ngicela ungixolele iqakathekile kakhulu ezimulini ekugcineni imtshado ekugcineni ukuhlalisana kwabantu ekugcineni amabandla kwenzela ukuthi amabandla angadabuki phakathi
kuyiphethe mfundisi
siyathandaza namhlanje bazalwane bami elilaleleyo uba ngabe lingakhulula amafindo enhliziyweni kumbe uqhutshwe ngumkakho kumbe izihlobo zomkakho kumbe uqhutshwe ngabantu bebandleni kumbe lapho osebenza khona ngabe singathola indlela yokuxolelana ukuze sisebenzelane kuhle baba ngegama likajesu thandazela abalaleli abalaleleyo ukuba amafindo aphakathi kwenhliziyo akhululeke kutholeke ukuphiliswa lokusiliswa kokuxolelana ngegama likajesu kristu amen
amen mfundisi si sibe sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo
boye kakhulu balalela sihlanganeni ngeviki lele lizayo sikhangele njalo ilizwi lenkosi
lolobe kuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi usenisipanda ngiyazi abanengi beliye enkonzweni lamhlanje nje njengoba kulilanga langesonto silethemba njalo libusisekile ngombhalo kamfundisi
mdlangethilwa ngikhathela ungigcina nkosi hlayethewa lingcephile ave ungigcina
Smith, Black Mambazo, Amambazo, Amnyama, begqiba uhlelo lwethu lwalamhlanje ngengoma ye gospel, ingoma yokholo besithi bona mhlangidinwa ngikathele, silethemba ilithobile inzinhliziyo zenu nxa bekhona abadabukileyo. Sesifikeke emaphethelweni ohlelo lwethu lwalamhlanje kodwa likhumbule sihlobo zami kubana iZEC yaqalisa ukubhalisa abantu ngitsho lasemaphandleni elizweni lonke jikelele ngolwesibili. Ngakho lihambe eliyebhalisa. Ukuzigqiba ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Kambe uselakho ukuxotshwa na kuZANU-PF umnumzana Emerson Mnangagwa? Abanye bathi yebo kodwa abanye bathi ngeke kwenzeke. Ukukhwela kwentengo yezinto sokufake uZulu emaphandleni ebunzimeni obukhulu, kutsho inhlanganiso ye-Rural Communities Empowerment Trust kwanelo kwalamhlanje olivalelisayo nguntungameli Inkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.